Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla enganqoba na kukhetho.
Udibona lapha ukuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire kaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli.
Umhulumende weHome Affairs asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho othiwa ngokwama fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asilani document uyafika nje afaka ama fingerprint akhe kuhle kube lula.
Izakhamizi zesigaba seMathebelele North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi osekubangele ukungenzi kahle kwabantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Umbuzo lo ulandela inkulumo kaMawarire ebulenjini beFacebook lapho azise ukuba ulakho kudinga usekelo lokuba ngumongameli nxa ixesha lingavuleka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda othi yena uMawarire uyabe ezimotshela isikhathi nxa engafuna ukuba ngumongameli welizwe.
Ke yuthi ukusekelwa ngabantu nxa ungakangeni kwezombusazwe kulomahluko lokuthi bakusekela ngaliphi nxa usuke kwezombusazwe kulomahluko omkhulu kakhulu. Ngakho ithuba lakhe angiliboni lilikhulu kakhulu kulesi sikhathi.
Kodwa bakhona abathi uphiwe lapha emlonyeni njalo ukhanya engumuntu okhaliphileyo, asikho na okungenza ukubana abe ngumuntu ongathola usekelo.
Ye udiwo lweze politiki ukuthi into zangkhona kazipheleli lapho, ziphelele ukuthini uzafanele aqalise ukudinga izimali zokuhambisa umkhankaso wakhe njalo adinge labantu abazafuna ukusebenza laye, abantu labo abazamsebenzela bakwazi ukuthi kusetshenzwa njani njalo besikhathi esincane kakhulu sokuthi aphumelele enguyedwana nje ngoba abantu abamaziyo abacabanga ukuthi akaphumelela abantu abasemadolobheni kuphela laba ku-internet ababonakala ababona lapha kubo-Facebook njalo njalo. So lo bayela abantu abamthandayo bakhona abanye abangakamzwisisi kangako khona ukhombolelana ukuze amhlupha kakhulu.
Kodwa asithi engangena emaphandleni ayikhankase azithi yena nguye.
Udibo lapha ekuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire kaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli. Linkamba ivulwe kusemthethweni ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa izolo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ubesemkhosini lo lapho okuphawulwe khona linkamba.
siyakwazi ukuthi kudala indawo leyi ibokunzima ukuthi abantu bengene khona kuloko ganga abantu belala emzileni abanye bebhadalisa izimali ngoba abantu bebehlala isikhathi benga anelisi bangene phakathi bafake izikhalazo zabo. Umhulumende weHome Affairs asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthumbe esiyacela asylum document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe kuhle kube lula. Yinto umongameli uZuma kade evula namuhla. Kanti-ke futhi kade besebetshintsha-ke ibizo lendawo leyo lisuswa ukuthi Maraba Studies okuthiwa iDesmond Tutu Refugee Center ukuze bathi bona babize ngobaba umfundisi uThutu yikuthi ngumuntu owamela amalungelo abantu ikakhulu kwele South Africa bathi labo bafuna uhambe enyathelweni zakhe ukuthi bamela amalungelo abantu abasuka emazweni atshiyeneyo bebaleka becela ukuthi bezophephela lapha eSouth Africa.
Nxa umuntu efuna ukuyaphephela khona kuyini kahle kahle okufunakala?
Umuntu nxa efuna ukuyaphephela khona sebekwenza khathesi wakuyikho kumumethwe yilokho esingakubiza sithi green paper. Bazama ukuthi batshintshe umthetho khona loku amend Refugee Act yokuthi umuntu nxa engena kumele ahle azitshe ukuthi yena uyisiphephele. Banike incwadi engathatha insuku ezingu-14 incwadi leyo abese siyacela ukwenza appointment eDesmond Tutu Refugee Center sebemnika khona iphepha ukuthiwa i-asylum document bengamnika iphepha lelo ukuthiwa i-asylum document sebezabe lokhu bekhangela emuva lapho asuka khona ukuthi into leyo athi yena uyibalekele iqiniso yini bengabona into leyo iqiniso sebemnika lokho kuthiwa i-refugee status kodwa nxa kungayisikho qiniso bahambisela abanye abangenayo babe nama-passport nxa bengena e-board abanye babe ngenawo ama-passport kodwa laba sebephakathi okwenzakala khathesi yikuthi umuntu uhambe ephethe i-passport yakhe i-passport yakhe bafike bayithathe bayigcine nxa-ke lokho esefisa ukubuyela ekhaya usekhansula i-application yakhe i-asylum.
Hello-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Izakhamizi zesigaba seMathebelele North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi okubikwa ebangela ukuthi abantwababo bengayenzi kahle esikolo. Sixoxe lomunye umzali olomntwana ongayenzanga kahle izifundo zakhe eDete, umnumzana Stanley Torima.
Mina ngiyisakhamizi esedete engihlala edete ngilomntwana ofunda edete ema-secondary school. We are not happy with the results kubantwana abahlalela ama-examinations a-2016 umnyaka ophelileyo. Isikolo sethu idete ema-secondary school izuze 14% out of the 59 students candidates who set for the examinations. So it's so pathetic. Kuyayangisa ubuhlungu, angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini.
Manje ubona ungani kuyini okungaba kubangele ukuthi abantwana bengayenzi kahle?
Umphathi isikolo what esi-addressa kule abayibizayo ukuthi i-annual general meeting what enye imbangela ngeyokuthi i-Ministry of Education iya-deploya unplanned teacher to come and teach ezikoleni khonapha. Thina we said how can that happen? They should deploy trained personnel. Then umphathi isikolo wasesithi Ministry of Education iyasiya ukuthi they are no longer employing. But the million-dollar question ngeyokuthi if they are no longer employing, why are they employing untrained teachers? It would rather be good kuti bona they employ qualified personnel on contract basis. So impendo yonaleyo vele ayisisuthisi. The Tema Secondary School isikolo sakudala, I don't know how many years ago. Isikhathi ungathola khona umbalisi uyabe engatrenanga, isikhathi esana nxa ukuthi uyarelifa umuntu uyabe ehambe kumaternity leave kumbe uyabe ehambe ku-annual leave yakhe. So why kuyenzakala lapha especially ibhinga lewange?
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima, umzali womntwana ofunda eDete, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eDete.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngigombimba lapho izakhamizi esezihlalela khona evalweni ngenxa yabobhinya. Ngilesakhamuzi umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga babunkomo.
Kwenzakalani lapho?
Kombimba babunkomo kulensumansumane yendaba esisenzakala lapha eyabantu asebedlengula njalo babe lobusela endaweni abantu besigabaza kombimba kusiya ezigabeni zebhambazi.
Kulezehlakalo ezingaka ungasibalela ukubana kwenzakaleni kwenzakalani?
Okokuqala isehlakalo esingasibala kulomama kulogogo ngoba ngugogo sibili umuntu osekhulile oleminyaka efika mhlawumbe 80 owakombimba laphana ufike wangenelwa ngabantu bafika bamdlengula baqeda laphana bamtshaya bamlimaza okungangokuthi kuye kwafika esigabeni sokuthi uzewathwalelwa wahanjiswa esibhedlela. Kube sekubuya njalo kuba lesinye isigameko njalo esizakalele laphana kumvalela kuyinto njalo efanayo isenzakala ukudlengula lokutshintshelwa ukudlangile esigabeni esingazi ukuthi ngeqiniso kanti inhloso yakhona yalaba bafana esigebenga lezi kanti kwenze njani abangathi
amapolisa onathi
amapolisa babunkomo njengoba sikhuluma bathi emkhondweni bazama ukuthungatha umkhondo ukuthi babathole laba balisa ngoba kodwa kukhanya umfanekiso lokuthi ngabantu abanjani sebekutholile. Ngisitsho nje balokhu besabujikajika kuyena leyana indawo bezama ukuthi batholisise kahle ukuthi bengabe bengaphi laba bafana ukwenza ukuthi baboshwe njengoba beyisigila mkhuba benje besenza izinto ezingalunganga esezifaka abantu ukuthi baphile ngendlela engalunganga bahlalele evalweni kukanti bona basezigabeni zabo.
Kungaba izigilamkhuba eziningi lezi kumbe isigilamkhuba esisodwa athina amapolisa khonapho anakanela abantu abaningi yini?
Ngendlela okwenzeka ngakhona kubonakala ngathi ngabantu abambalwa ngoba kwenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke ebhambazi kuphinde kwenzeke la kombimba. So kungathi kusolakala ukuthi kungabe ngabantu abambalwa ababandakanyeka kulesi sigameko. Kodwa-ke kukhanya njalo bekungathi kuyasolakalela njalo labanye labafana abasuka besiza ezigabeni bezosebenza. Ukuthi sikufake kuxwayiseke kakhulu ukuthi abantu nxa bethatha la bafana laba ababe bezosebenza babanikeze umlandu njalo babatshele kuyisho ukuthi lapho esigabeni siphila njani siphila ngokuthula langokuhlonipha abantu abadala njalo kube ukuthi abantu abasebenzayo kuyinto efaneleyo njalo ngingakhuluma ngayo phambilini ukuthi abantu kufanele ukuthi baregistiswe izithupha kwazakala ukuthi labo abantu bavela ngaphi ngoba izinto ezinje esikhathini esiningi zenziwa ngabantu abangazalwayo esigabeni yibo abantu abavame ukuthi bathola besizakala besenza isigameko ezifana nalezi.
Izakhamizi zona zithini ngalolu daba?
Izakhamizi babunkomo ngingachumana lesinye isakhamizi esihlala khonaphana kombimba kunzima into yakhona ngoba nakathesi kunzima ukuthi babona ukuthi njalo nxa bengabuya bathi bayathatha into le bayifake umthetho ezandleni zabo mhlawumbe ukuzejika usase umthetho ubakhulele. Yikho basethe basanikeze amapholisa ithuba lokuthi abazame ukuthi bathungathe laba abalitha babone ukuthi bengeze njani kodwa nxa ungabe kuthekisele amapholisa izakhamizi zithi zizangenela ngoba abakwazi ukuthi bangahlala bekhangelane lesimo esinje kukanti into le iyaba-affecta bona bengabantu bengabahlali bakhona ngoba kusenzakala ebantwaneni babo kusenzakala ebazalini babo.
Abathe badlwengulwa laba uke wakhuluma ngogogo osele minyaka engamathumi ayisishiyagalombili abanye babo ngabantu abanganani?
Abanye babo ngabantu abasaqinileyo kancane ngoba abanye ngabantu kade besayenza abakade bezihambela nje mhlawumbe uthole ukuthi ngumuntu osuka kombimba ehamba ngenyawo ethe ebhambazi nxa ungakhangela umkhandlo ukusuka kombimba uthe ebhambazi igusi lonke leliyana kungumango nje othile otshengisela ukuthi abantu abahamba kulwalo umango ngabantu abasaqinileyo. Ugogo ulutizi kubona lokho ukuthi bona bamlande emzini wakhe lele bamlanda phakathi ekhaya kodwa lo abanye laba ngabantu abasebethathela izimali bedlengulwe besendlela ezinzala bezama ukuthi bevelele emayitengo ebhoda besiza kombimba.
Phose lokugcina Dube,
into engayitsho babankomo ukuthi isicelo sami ngizothi bantu bakithi zamani ukuthi libe abantu especially kakhulu abangomama bengahambi ebusuku njalo abantu nxa kusizakala ukubona ukuthi mhlawumbe uhlala wedwa noma lihlala lingobomama libalutshwana zamani ukuthi lilale ndawonye ukwenzela ukuthi nxa kuthe kwafika into enjalo kube lo munye ozayenza ukuthi ahlabe umkhosi omakhelwane bezwe.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube, siyabonga.
Ngiyabonga lami babunkomo.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Diva Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
ugama
Siyabonga Ntungamili lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxalo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi sihlaziya udaba lokuthenga imota kaMayor ebiza imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Mr. Khandi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngibingelele labalale.
Njengezakhamizi lithini ngodaba lwemota kaMayor Lay okuthiwa iyafika yona more than $100,000?
Kulezigaba ezimbili esizigalayo njengezakhamizi. Okokuqala siyananzelela ukuthi ubaba uMayor ubengasela moda lokho siyakunanzelela njalo kuyadingeka ukuthi imoda abelayo sinanzelela futhi ukuthi bekukhanya ungathi nxa uMayor ehamba kwesikhathi ukuthi nxa ehlala eflyer especially nxa ewithin elizweni lapha kuba lohlupho lokuthi imali yakho ibaningi so ke iprinciple kumbe ingqondo yokuthi uMayor athengele imoda ebiyingqondo enhle asiyo ngqondo embi kodwa sikutsho ukuthi siyananzelela imali ebhadele 118,000 ngomumo esikubona kathi eselizweni abakhanya akhamizi yananzela ibani imali ngathi ningi kodwa bese sithi zona sokulomqhubo omnye ongathi awumhlanga eZimbabwe ukuthi nxa umuntu esehamba kumbe mhlane ethemi yakhe iphele kuba uMayor uhamba le moto ilihlupho lwabantu abantu bathi bona nxa leyo moto ithengiwe iyi-property ye-council ukuthi lamhlana i-term kaMayor expire imota leyo iyasala ehofisini isetshenziswa ngulowo ongenayo izakhamizi lokho akubahlukuluzi kodwa-ke nxa kuyikusithi ukuthi uMayor mhlane ithemu yakhe expire leyo moto iyahamba layo ibe yi-personal car kulapho kulo hlupho khona so ngezinye indlela sithi thina imota leyi sicela ukuthi ibe yi-property ye-council namhlana i-term kaMayor expire imota leyi isale ku-council kungaba njalo kulahluphi kodwa nxa kufanele ukuthi uMayor sezihamba hambe le mota sokule problem
bekunga kunjani ukuthi kuthengwe imota elentengo engani phansi
sesingena kuloku angazi ukuthi ngesidlebe ngakufaka njani sesikhala lapho kuthiwa ngama-priorities lapho ngivumelana la ukuthi ngomumo esiwukhayeleyo wasezimbabwe sokukhayeleyo ukuthi ngenxa yokuthi i-service delivery layo ngathi iyasileya lapha lalaphayana imota ibikhangelelwe last time ungakhuphulaleya imota eyayithengiwe yayibalwa kuma-something thousand khathesi wayinanzela is almost double so lokho kutho izakhamizi lokukhonana ukuthi umethengele imota kulantwembi kodwa intengo yayo yesuke yakhwela kakhulu and lokho abantu kuyabahlukuluza ukuthi hambe ngale uthathe leyo mali kwathengwa kumbe asithi thina imota ezingamarole okwenzise eze-service delivery abantu bekuzabathokozisa ngoba imota ziyabe zibenefit i-community insuku ngensuku kodwa-ke ukuthi intengo yale imota ebeyoma-R18 yikho okuyi-problem yikho okuyi-problem
manje njengezakhamizi izikhalazo zenu liziqhubele phambili
babakhani nenzakutela khona ukuthi sisezimbabwe ezimbabwe uhlupho yikuthi abantu bangaze balethe izikhalazo zabo akulamuntu olalelayo lapho ngifuna ukukhuluma iqiniso lami lonke ziningi into esezilethiwe uyakhumbula sihlala sikhulumisana emuva ngale sithi hhayi kule nto ezohambi kusapha loku lalokhu akulamuntu olalelayo so-ke yiluhlupho esihlana layo kodwa ngile qiniso lokuthi kwelinye ilanga baza kuzwa ukuthi zakhamizi yakhala ukuthi hathi bo nxa kusenziwa izinto ispecially sikhanye i-economy yelizwe lezimbabwe ake kuzanye ukuthi nxa umuntu thenga izinto ezile imali ephansi kuthi lezi zinto ezidurayo kube yimota ezizasebenza ku-service delivery lapho sibili izakhamizi zisicathile kodwa-ke ngibona ungathi hhayi abantu sebekhulumile ama-voices azwakele kodwa njengoba ngithi yathi sezimbabwe yanxa abantu bekhulumile ungabona futhi kusaso kusenziwa futhi okunye okungahambelani lezakhamuzi yilo nje ihlupho esiba lalo lwezimbabwe ukuthi abantu abalalelwa abantu beyenza ngendlela ababona ngayo kodwa bekhohlwa ukuthi phela imali vele ezakhamizini kuyisifiso sethu lo mnakano wethu ukuthi engxenye ezimbabwe sayo sifike kupoyinti yokuthi abantu bebefunda ukulahlonipha abantu bebabakhipha imali ukuthi nxa abantu bengakhuluma abantu beke belalele ukuthi abantu bathi
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga babagande ngiyabonga kubalaleli sengathi ngingaba losuku olulu
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC eVoice of America. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa loDokotela Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights sicubungula isimo sezempila kahle elizweni. Siyakwamukela kuhlelo dokotela.
Siyabonga.
Nxa odokotela bekhalala umsebenzi kwenzakalani lapha ezibhedlela zikahulumende ikakhulu kwabesifazana?
Bababelethayo kuyabe bekhona abantu abayabe bezabancedisa, kodwa kuyabe kuncediswa kuphela labana abayasebesibela umntwana esengophumayo. Abanye bonke bayabe bekhangela mhlawumbe buyele izikhathi eziningi bayabenza buyele ekhaya nxa kuseduzane, bekuhlalele emaduzaneni ukwenzela ukuthi nxa umntwana sebuya ekwanisa ukuthola usizo. Kodwa akula muntu othi nxa esefelela lakhani kuthiwe khona ngoba abadokotela abakho emsebenzini esele umlete sikalutshwane ukuba lama-situation kanjalo.
Ungasichasisela ukuthi isimo sezempilakahle elizweni siphatha njani umphakathi ikakhulu abesifazane?
Isimo sikhanya sisibi kulezi nsuku. Ukuswelakala kwemali nokuswelakala kwe-motivation yabodokotela laba abaye besemsebenzini. Kodwa abesifazane bavele bona benohlupho nxa bebuya ukuzodinga usizo ukuthi yabodokotela. Even kuma-research kwabonakala ukuthi kuyabanzimela ukuthi beze begcine sebefikile esibhedlela, ngoba singakhangela amasiko ethu athi abesifazane kumele beqale bebuze obaba bengakabuyi esibhedlela. Khangele futhi ukuthi owesifazane ehambele abantwana esibhedlela obaba kumbe abadala labo anti nxa bengazange betho kuyabanzimela. And this strategy,
abesifazana abanjalo libaxwayisa lithini?
Siyabaxwayisa sibili sikhulu sizama ukukhuluma lawo, but sesinanzela ukuthi abesifazane abaningi abakwazi amalungelo labo ahambelana lezinto zempilakahle. Baya bengakwazi bengazisisi isikhathi esiningi ukuthi umsala lo ukugula kumbe ungaba ngumntwana ungaba kuyiphi ihlobo sakhe. Izikhathi eziningi izihlobo ziyabe zingazisisi ukuthi kuyabe kusenzakala.
Sesikhangela yona inhlanganiso yenu, kahle kahle kuyini elikwenzayo elingathi kuyanceda abantu?
Siyabe sifuna ukuthi sithole ama-opportunities anjengalawo, ngoba izikhathi eziningi siyabe sokho sikhuluma sihlezi ematafuleni, kodwa uma singakhulumanga leningi yabantu abaseZimbabwe, abantu nxa bengawazi ama-rights abo siyabe singayenzanga umsebenzi wethu njengabodokotela. Njengoba sikwenza kathesi ukuthi abodokotela babe buya bezokhuluma labantu belalele erediweni, kwezi zikhathi kuyenziwa ama-talk even esikolo, even emachurchini, nxa abantu befuna ukufunda ama-rights abo, ama-health rights abo, babe bayakwanisa ukudingeka izindlela ukuthi abantu befunde kanjani. But by right vele abantu kumele besuke esikolo sebekwazi ama-rights abo, bengabikwazi ama-rights abo njengabantwana kuphela, but bekwazi ama-rights wonke hambehana nomuntu. U-organization nale kulama-students futhi ayabe esebenza lamanye ama-students kwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzisana kuma-levels wona lawo. Sisebenza futhi ne-International Organization of Rights, sabesebenza labo sincedisana ukuthi even ne-organization yama-lawyers sonke siyabesifunisa abantu bekwazi ama-rights abo. Basebenza ngendlela ezishiyeneyo, abanye labo betageta ukuhambelana la izindaba ye-women, ama-women lawyers, izibabho ye-women lawyers layo futhi iyabe ikhona khona lapho.
Umsebenzi wenu libona ingani uyaletha yini umahluko elizweni?
nxa sikhuluma uhulumende uyabelalela esenza ama-responsi afanele. So ngeke sithi umsebenzi wethu angeke sikhangele phansi ngoba siyakwanisa ukukhulumela abantu izinto ezisenzakala.
Lesibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo dokote, lingavaleli sabalale.
Ngicela ukuthi iningi laseZimbabwe libe kwazi amalungelo nama-health rights. Ngiyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo dokotela Sikhululiwe Ngwenya, olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Sixoxela eHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha kuhlelo lwethu. Lona lolu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lela ngelihle.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right. And no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say why you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum come chow. Hey, you know sister that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come, he gone down. Fourth one come, he gone down. When the fifth one come, them ask me again. Them say, are you sure that you can manage them? Chew me a gwan like big man front of friend. Me say, oh you mean? Give me five more of them. Sixth one come, no problem. Seventh one come, no problem. Eighth one come, no problem. Ninth one come, no problem. When the tenth one come, me say, Lord, how are this? Why am I doing this foolish? Why is the room spinning like this? Lord, my God, I think I'm going to be drink too much and you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone, 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 gone. Oh, I'm drinking them gone, some people. Oh, I'm drinking them gone. Like the girl me used to know by the name of Susie. One glass of vodka, she get tipsy. Yes, tell everybody her life story. Any man want her, well, she very easy. One night she's so drunk, totally. She no remember not a thing about it. 9 months later, bloop, baby. But the bad thing is she no know the daddy. If a Tom, if a Dick, Harry could be Harry. Could be Fred, could be John, Harry could be Larry. Could be Jack, couldn't be Jill, but it could be Harry. The only thing we know for certain, it was not me. Nobody drink too much if you can't take it. No drink too much if you can't hold it. Nobody drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, why drink till you're paralytic? Every minute you are run a toilet. He make you broke when in a public. Regurgitate upon your carpet. Make you tell everybody all your secret. No drink too much.
No drink too much if you can't take it. Ingoma ka Maccabee is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeMarabastard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.